So we seek a descender of VOA in the belly.
Lingale vuka njani mthakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazo ku 25 Mpalakazi 2020 ngelanga lekhisimusi ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kubikwa sokubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu emngceleni we Bay Bridge abalinde ucapha lomngcele.
Traffic vele ayihambe, ihamba kancane njalo yiko kwenzayo ukuthi abantu bagcine besifa ngoba kuyabe kungela oyabo ongakhwanisi ukuthi uphenduke mawufuna amanzi mawufuna ukudla.
Lamuhla njengoba kulilanga lekhisimusi sixoxa lomfundisi Angliston Sibanda othi leli langa alisahlonitshwa ngabanye ababona kulixesha lokwenza ukungalunganga.
Ngelanga lekhisimusi kunje sifisa ukuthi abantu babele kuyinto eqhakakatheke kakhulu ukuthi sikhumbule khonokho ukuthi uNkulunkulu wabonakalisa uthando lwakhe ngokuthumela umntanakhe uJesu Kristu oweza wasifela.
Amazwi enduduzo aqhubeka elokhu esethulwa kulandela ukubhubha kwentatheli zindaba uFoster Longozi obe ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists.
Umuyi uFoster Longozi ngomunye wentatheli zindaba ezindala ezathi siqalisa ethiwa yiYoung Journalist Association wayesikhuthaza la.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kubikwa sokubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu emngceleni we Bay Bridge abalinde ukucapha lomngcele. Ukuminyana kwezimota lokhu kubikwa kubangelwa ukuthi abanye abalancwadi zokuthi bacaphe lomngcele ezitshengisa ukuthi abalagciwane le-coronavirus lokuthi lumngcele usuvalwa ngenxa ye-curfew. Iphephandaba le-Business Day elakwele South Africa lithi abantu baqhubeka bebhubha ngenxa yokutshisa kwelanga lendlala. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yabathenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni eye International Cross Border Traders Association umnumzana Dennis Juru.
Ye eBay Bridge kugcwele kakhulu kugcwele. Traffic vele ayihambe, ihamba kancane njalo yiko kwenzayo ukuthi abantu bagcine besifa ngoba kuyabe kungela oyabo ongakhwanisi ukuthi uphenduke mawufuna amanzi mawufuna ukudla. So abanye abantu sometimes bayabe bengelawo amaphilisi, bayabe benamaphilisi amancane besithi hayi ukuchapha kuthatha isikhathi and then kuphinde kuthatha isikhathi. Kulabantu abanama-BP, abanetshukela and then kusithi abantu bayarojwa kunamagumaguma amagumaguma abulala abantu esigangeni. Uyabona ilayini yakhona vele idlula ilokuzeni ibhoda singathi more than 22 kilometers. So abantu bazojwa sebantu esigangeni ma befuna ukusisiza izigebengu ziyababamba zibabulale. Kusithi lako nje ukulamba nje yenye problem. So kuyatshisa ama-temperatures afika 41, 42 and then cabanga ungela amanzi. So kuyiproblem, that's why abantu besifa. So isimo esilaso ebesithi.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kuminyane kuphithizele kangaka?
Iproblem ukuthi i-government yeZimbabwe yayala ukuvula ama-border ngesikhathi iSouth Africa ivula ama-border. Kahle thina si-understand ukuthi kuyini abalakho kathese awukhathi kungekho ngesikhathi iSouth Africa ivula i-border. Siyawazi sonke ukuthi besiku-lockdown ama-border kade evaliwe. So okwakathese akusodaba ukuthi abantu bafuna ukuye holiday but abantu kade bevalelwe. Abantwana besikolo laba kade befuna ukuzothenga, laba kade befuna ukuzolatshwa bavalelwe yi-lockdown. So wonke umuntu ufuna ukuphuma eSouth Africa, abasebenzayo eSouth Africa, abangasebenzisiyo eSouth Africa abakade bevakatshile, wonke umuntu ufuna ukuphuma eSouth Africa. So i-government yayenza imistake, government in Zimbabwe yayenza imistake manje ngabe bevula iborder ngesikhathi South Africa ivula iborder bekungasoze kube neproblem esilayo manje esiyekuyecongestion le.
Njengenhlanganiso lixwayisani abachayeli labahambi abalubhekise khona le Airport Bridge.
So sikhuthaza abahambayo ukuthi mawuhamba kungcono uhambe lamanzi, at least 20 liters yamanzi ukuze abantu bengabe neproblem yamanzi. Lihambe lokudla, lingahambi lingela ukudla ngoba ma selisilayini akusayenza ukuthi ubuyele emuva. Umgwaqo uvaliwe ukuthi angeke utshaye i-U-turn ubuyele emuva. Ukuthi uhambe lenyawo akuyenza ukuthi uhambe lenyawo ngoba kusesigangeni. So abantu sicela ukuthi bahambe lokudla lamanzi njalo bengazihluphi ngendaba yama-COVID-19 certificate. Mawulayo inga-expire uselayinini bazo-understanda ukuthi bewuselayinini bayawazi ukwenzakalani.
Umnumzana Dennis Juru ngumkhokheli wenhlanganiso yabathenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni i-International Cross Border Traders Association. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese South Africa.
There is born child, Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day.
Njengoba kulilanga lekhisimusi sixoxa lomfundisi Angliston Sibanda othi leli langa alisahlonitshwa ngabanye ababona kulixesha lokwenza okungalunganga.
Ngelanga lekhisimusi kunje sifisa ukuthi abantu babe lempilo, babe le khisimusi enhle. Ngifisa ukuthi abantu babe lokujabula. Ngifisa ukuthi abantu bajabule ngokuthula, impilo zabantu zigcinakale, uThixo uJehova abagcina abalondoloze size singene kumnyaka omutsha ozayo, umnyaka omutsha oka 2021. Sonke sijabulile, siphilile, silokuku lokuthula. Kanti phezu kwakho konke ngifisa ukuthi abantu izimuli, abantu babe lesikhathi esihle njengezimuli, kube yisikhathi sokuthi bonakalise uthando ngoba ikhisimusi sikhuluma, sikhunjuzwa ngayo ukuthi masikhuluma ngayo kanje sikhunjuzwa ngothando uNkulunkulu asitshengisa lona elithi iBhayibheli, ungokuba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilowo lalo okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungunaphakade. Masikhuluma ngekhisimusi lanxa kulama theory nje amanengi, abanye bathi ikhisimusi kayiqondanga, abanye bathi iqondile, kodwa singase sikubamba ekucineni kwakho konke yikuthi uNkulunkulu uyasithanda, wabonakalisa uthando lwakhe ngokuthumela indodana yakhe eyaza emhlabeni yazalwa ngowesifazane bese yaphinda yafa esiphambanweni isifela. So kuyinto akakatheke kakhulu ukuthi sikhumbule khonokho ukuthi uNkulunkulu wabonakalisa uthando lwakhe ngokuthumela umntanakhe uJesu Kristu oweza wasifela. Bese kuthi lathi njengabantu sibonakalise uthando omunye komunye, sithandaneni. Engakuxwayisa abantu yikuthi abantu bangayekele ukuthaba kakhulu, bayekele ukushayela izimota bephuzile bedakiwe, abantu bayekele ukuthaba badlulise amalawule benze izinto esingayisizo. Kanti into engayikhuthazayo ukuthi abantu ngangekhisimusi bakhumbule ukuthi uJesu uyabathanda, uNkulunkulu uyabathanda, bahlale phansi babotshengisa uthando, babelane abalakho, abanye babalokudla babele abangelakho, kube lothando, kube lokuthula.
Bona abantu ngalesi sikhathi sekhisimusi ubona belokhu besalandela yini isiko lelanga lona leli elekhisimusi lokuthandana lokuxolelana?
Abantu sebasuka balahlekelwa into esithi yimining, injongo yekhisimusi engikhulume ngayo ngaphambilini ngathi kulusuku esikhumbula khona ngothando lukaNkulunkulu alubonakalisayo ngokuthumela indodana yakhe emhlabeni eyazalwa iyodwa. So abantu sebesuka bakulivale babona ngani ikhisimusi lusuku lokujayiva badakwe babulala abanye babe bebulala abantu abanye babe besenza izinto ezingayisizo lapha lalaphana. Engingakukhuthaza ukuthi nje abantu kasikhumbuleni ukuthi uNkulunkulu wasithanda, kasikhumbuleni ukuthi uNkulunkulu wathumela indodana yakhe yeze emhlabeni. So yiyo i-main message engingathi ngithwele kuleli khefu ukuthi masijabula kanje sikhumbule ukuthi uJesu wasifela ukuze lowo nalowo okholwa kuye angabhubhi abe lokuphila okunaphakade. Yili vesi futhi engathi ngilitshiyela abantu kuJohn 3 verse 16 uJesu ekhuluma lo Nicodemo wathi ngokuba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka waze wanikela indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilowo nalowo okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okunaphakade. Masijabula ngeKhisimusi asikhumbuleni ukuthi uNkulunkulu wasithanda wasithumela uJesu. Ebesethi umpostoli uPaul kwabaseRoma uthi yena ngesikhathi esifaneleyo uNkulunkulu wathumela uKristu Jesu ukuba ngesikhathi esifanelweyo asifele. So ngesikhathi esifaneleyo uthi indodana yazalwa ngesikhathi esifaneleyo yasifela. So yikho singakuqakathekile kakhulu kukho konke entweni zonke singazenza ukuthi sikhumbule ukuthi uJesu weze emhlabeni wasifela njalo ngokuthi ngoba uNkulunkulu esithandile lathi sithandane nini. Ngiyabonga.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda sixoxela ecingweni ekobulawayo. Amazwi enduduzo aqhubeka elokhu esethulwa kulandela ukubhubha kwentatheli zindaba uForster Longozi obe ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists obhubhe ngolwesithathu. ULongozi wasebenza eChronicle, Daily News lakuwonalo umsakazo. Ubikwa ubelesifo senhliziyo kodwa akukazwisiswa ukuthi okumthetheyo kuyini. Imfa yakhe iza ngesikhathi intatheli zindaba zikhala ngokuthi umnyaka lo ubumubi kubonozindaba ngoba kubhubhe abanengi. Kuyona le iviki kubhubhe enye njalo intatheli zindaba uTendai Ndemera wayelobela iphepha ndaba leHerald lawonalo umsakazo eloba ezemidlalo yena ubhubhe ngomvulo eHarare. Sixoxe lentatheli zendaba uLeopold Munende othi imfa kaDongozi idabule inhliziyo zentatheli zendaba elizweni jikelele ngoba ube ngumuntu olobuntu.
Umuyi uForster Dongozi ngomunye wentatheli zindaba ezindala ezathi siqalisa ethiwa yiYoung Journalist Association. Wayesikhuthaza laye esitshele sithi hayi kuyinto enhle ngoba kwakule gap ababeyibonile phakathi kokufunda ukuba yintatheli zindaba lokusebenza. Sizamkhumbula ngalokhu ngoba wayesivulela eminye iminyango ekuhulumende laku-civil society laku-journalism sibili yona ukuthi sisebenze thina njengentatheli zindaba ezincane.
Njengentatheli zindaba kukhona yini elikuqoqayo ukuphathisa umuyi lemuli yakhe kumbe ukuyafika lapho okubuthene khona abantu?
Intatheli zindaba ezeZimbabwe zikhipha imali ukuthi umuyi sizise kumuli kaForster Dongozi. Akutsho ukuthi uForster Dongozi yena ubengelayo imali adebe eceleni ukuthi mzwane bhubha incede imuli. Kodwa njengentatheli zindaba sikubone kuyinto enhle ukuthi lathi sikhanye sesingani siyancika ngoba lumuntu sizamkhumbula njengomuntu owabambanisa intatheli zindaba ezazisebenza e-public media ngobo Herald, Zimpapers, ZBC. Lintathe zindaba ezazisebenza ku-privately owned media oNewsday online yithi thina onewszimbabwe.com namanye ama-privately owned papers. Sizamkhumbula ngalokho njalo ube ngu-secretary general athi ehlekelela civil othi nxa ungabuya le ndaba yakho ube ilalela ekutshele okuphakathi kwenhliziyo yakhe. Sizamkhumbula ngalokho.
ULeopold Munende intatheli zindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanyenani basakaza bahle basazo bathandekayo. Hayi ngiyabingelela izinga abangane zehlobo. Ngiyabingelela abangane ba umngane wami omkhulu uChaka uwa-13. Ngece ngende. Yebo ngiyofuna khona ufana uvuyo. Mbuye futhi lapho sesakwagwayo ngifuna uDoctor Ncube. Ngece ngiyangale wethwetho. Ufuna ubhomu. Wandira abantu abazize ukhesini sense lo nyaka omuhle uka-2021 singani bangaba lo phila obuhle egama yenkosi uJesu Kristu.
Ngiyabingelela umsakazi wami omuhle. Mina nginguhloniphani Nkomo, ngilapha eJohannesburg. Engingakusho nje ukuthi ngifisela umama wami uNandaba laphayana esithile ukhisimusi omuhle, omuhle kakhulu, nokuthi uNkulunkulu amgcine size singene eminyakeni omusha singabaphilayo sonke. Ngibingelela izihlobo nabangane bonke abangaziyo, nesithi ngegama likaJesu Kristu umoya ongcwele sengathi ungahlala phakathi nakwethu sonke, sigcinwe ngothando lukaJesu uKristu. Siyabonga.
Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombenhle, ngizikele ngaphelela. Sondela ngikhumba khumbe kancane, ungesabi ikhatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho ngiyenza ngikhothakhothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizikele ngaphelela. Kuphaphatheka yami inhliziyo nxa ngikubona, ngizwe ngathi lengxenye yami yomuntu iyaphaphatheka.
Salibonani, salibonani kwi-Studio 7. Ibingelela nguRuth Dliwayo ohlala eCholocho eMsenzini. Thanda ukufisela abantu bami ikhisimusi enhle, uBrian, loLilian, loEnedi. Mina ngiseGoli eSandton. Ngiyabonga.
mina ngina ngiyazibuza empilweni yami ukuthi kanti izimbabwe kufanele kubusa umhlobo oyi-1 na.
Sanibonani ku-Studio 7.
Indaba ye-Gugurawundi mina ngibone ngathi abantu kabayiyekeli ukungenelela mhlawumbe engathi bazathola inzuzo ngoba abantu abaningi lezi nsuku eziphila kuzo into esebeyibhekile imali. Amazipra ayaphila, izaphu iyaphila. So uma kuyikuthi basukuyazi abantu basemathepheleleni thina abantu baseZimbabwe abahlukunyezwa iGugurawundi kabafome iqembu elingabamela ukulungisa indaba yeGugurawundi. Siyabazi abantu abathintekayo la leaders ezaphu la eZipra angalukisa indaba yeGugurawundi. Singakhulunyelwa umuntu owasihlukumezayo uGugurawundi ukuthi asenzeni. Uma kuyikuthi kaba akukho abantu abangasimela akuyekele sibone ukuthi kuyophelelana.
Luka ilufane isiduze kwesenduksi ngidinga izihlobo zako Zacharias Mango yena owazalwa ngo 1945 wabhubha ngo 2000 August khona ngapha eDaluka. Uthi Mango lo ubezalwa eChipinge, ubaba wakhe kungusiyabhawa Simango, umama wakhe uZamuse Mhlanga. Wayelobhuti wakhe wayebizwa kuthiwa nguJemusi. USimango wasuka kibo ngo-1972 wayasebenza eHlangane Mali. Ngicela angabe uyakwazi izihloko zelizwe uSipinge nezakoSimango ngabantwana abadinga ubelapha eDaluka. Batholakala kulezi namba abantwana abajiwa nguSimango 071-621-2998 or 077-904-8145. Ngiyabonga ma zingatholakala izihlobo zabantwana sebedubekile.
Ingoma yakho, konza phela, ivirus. Ingoma. abasafundi esikolo ama office avaliwe ukulumile do ngulunku izaphela iphela imendichelayo utaka ngulunku uma athela ufana nami uyaboniswa ningameyi
salibonani salibonani basakazi be studio 7 linjani isithi hayi lifisela ikhisimusi ehle nomsebenzeli wenzayo omuhle oncomekayo ngibingelela kakhulu imuli yangakithi komoyo ngibingelela le muli yami lenkosikazi wami lesihlobo sami nje sonke isithi mina hayi asilandeleni imiyalo esiyixwayisayo mayelana ne-COVID-19 ukuze silondoloze impilo ngoba impilo akula extra time ekuphileni. So kumele sikulimukeke lokho sizame ngamandla ethu wonke ukulandezela imithetho edingekalayo ukuze sikwazi ukuba nempilo eyaphambili. Yebo basakazi, ngifisela impilo ehle ngithi mina hayi lingene kuhle lo mnyaka omutsha kuze lisikwazi ukusibambela umsebenzi futhi lingabaphilileyo lani lihlale lekhashana le-COVID. Ye hayi siyajabula kakhulu 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 kakhulu. Ngibingelela abafowethu bonke enhlangana nawo emhlanganweni. Ye lina igama lami ngumoyo uStanley ngiselo wakwelo. Ngiyabonga basakazi bami.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi singakagqibi uhlelo lolamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Kubikwa sokubhubhe abantu abalijumi lanhlanu emngceleni we-Bait Bridge abalinde ukucapha umngcele. Lamhlanje ngoba kulilanga lekhisimusi sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda othi ilanga lekhisimusi alisahlonitshwa ngabanye ababona kulixesha lokwenza okungalunganga. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje olivalelisayo ngesithi libe lekhisimusi elokuthula nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.